le youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinazelela ukuthi abantu abasha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp, abasemakhasi zabadinga ngama SMS. So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso, laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize, kodwa sikhangele iZimbabwe yonke jikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha abazabe betrain ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo emachurch physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abaningi kule njini. Thina ngapha esikristwini yikho sometimes abafundisi abadiscourage abantu bethi hayi lokho kokurejista ukuvota ayisikho into esebhayibhelini. Ngakho na siyakhuthaza labafundisi ukuthi bekhuthazeke izimvu zabo ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyingxenye yethu. Siyabona ukuthi o-census laba babuyayo, uJesu yena ngokwakhe waba le-census eyayenziwayo la ekhona. Njalo ukurejesta ukuthi uthole i-ID kungumthetho weZimbabwe. Ikanti khona vele ukuvota siyananzelela ubabazala kaMose uJetro emkhuthaza ukuthi khetha abakhokheli ku-Exodus. Siyamnanzelela ekhuthazwa laphana ukuthi khetha abakhokheli abangakhangela abantu. Ngakho-ke ukukhetha umkhokheli kuyingxenye yethu njengamaKristu, njalo kuyi-responsibility yethu.
Kahle kahle lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Le youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinazelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp, abasemakhasi zabadinga ngama SMS. So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso, laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize, kodwa sikhangele iZimbabwe yonke jikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha abazabe betrain ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo emachurch physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abaningi kule njini. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi sisebenza lezi nhlangothi ezizabe zisebenzela ehlangothini lwe-Mashonaland leHarare, lazo zizakhangela 16 districts. So kuzaba le 32 districts esizabe sizikhava ngale mkhankaso physically, ukuthi lapho sabe sihamba sibonana nabantu. Kodwa ebulenjini sikhava iZimbabwe yonke, sikhava labane abaku-diaspora, wonke umuntu ongumyuthi sabe simfuna ukuthi arejiste njalo ayivota inkalakatha yekhampeni esizabalayo kumaKristu.